imali esiyitholise ilizwe akusho ukuthi sesizayekela ukutholisa imali kumikhuhlane ebesivele siyitholisa imali ngenxa yokusiza uhlelo lwe-coronavirus. Ngoba sebebaningi abantu abalofuba, imalaria, legcikwane lengculaza, njalo kumali esiyitholise ilizwe bazise ukuba imali izasebenza njani.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo obesemhlanganweni munye ubonge kakhulu iGlobal Fund wathi benza konke okusemandleni abo ukufundisa abezempilakahle labantu makhaza ngokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Wengeze wathi kusukela kusasa bazasungula uhlelo lokulimukisa abasemaphandleni ngalo mkhuhlane.
This is a very, very good move. You know, we are looking for funds on a continuous basis daily.
Kulinyathela elihle ukutholiswa imali yinhlanganiso yeGlobal Fund. Siqhubekela phambili sithola uncedo kwezinye inhlanganiso, njalo ukutholiswa okuhlanu ekhulwini kuncedisile ukuvikela umkhuhlane wecorona.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube obekhona laye uthi uyasithiseka ngamalungiselelo okuphathwa komkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela seTonkrom.
Siyasithokozisa kakhulu indlela yokuthi siqhubekele phambili. Nxa kuzalungiswa isibhedlela sethu, kuningi okulungiswayo, kuningi izinto ezilungiswayo. We are so excited.
Umqondisi wezempilakahle esigabeni seMathebeleland North uDokotela Peggy Chimberemba uthi benza konke okusemandleni abo ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 kuzo zonke indawo lapho izethekeli zelizwe ezingena khona zisiza ezweni.
Into eqakathekileyo yukuthi abantu bebekwazi ukuthi mekehle ukuthi izandla zabo zigeziwe nxa kuyikudla bedle ukudla okuthisayo. Kodwa-ke njenge-Minister of Health sizama ukuthi thina i-preparedness yethu kuma-airports lakuma-borders ibe khona, si-check-eke bonke abantu ababuyayo bengena elizweni vele endaweni ezihleneyo lezi ezilomkhuhlane esithi thina yi-local transmission. So abantu bonalabo yiyo esibachekayo kulama kuthiwa ngama-thermometers yiso asebenzisayo kuma-airports. Kule case definition esebenzisayo ukuthi umuntu ovela endaweni onaleyo ile-coronavirus kumbeni nxa enama-signs and symptoms eza uyatshisa umzimba uyakhwehlela ikwese ukukhangelayo lena ama-teams ethu sebesenza njani sebebakhangela abantu labana nxa enama-symptoms then sesimthatha simfaka kwa-isolation. Singamfaka kwa-isolation siyetestwa-ke for i-coronavirus. Nxa e-negative ama-teams ethu sebebalandela-ke ezindlini okuthiwa i-self-quarantine for 21 days.
Ngeviki ezayo kulenhlanganiso ezehlukeneyo ezibikwa zizakuyabona ukuba sizobani olungatholiswa isibhedlela esithenjiweyo eMathebeleland eseTonkrom koBulawayo ukuze silungise ukuhlola nokuphathwa kwalabo abafunyana belegciwane. Okwamanje uhulumende uphakathi komhlangano edolobheni leKhadoma leziphathamandla zogatsha lwempilakahle labenhlanganiso ezibona ngezempilakahle ezweni behlaziya ngomkhuhlane we-coronavirus okusabalala ngesiqubu esikhulu emazweni womhlaba ikakhulu kwele-China lapho oqalele khona. IZimbabwe ayinabi nomuntu osethe wafunyanwa elalo mkhuhlane. UZulu weMandebeleni nguye osehlalele evalweni kulandela ukubanjwa kwalo umkhuhlane kwele-South Africa ngoba iningi labantu kulo umhlubulo welizwe bavame ukuchapha umngcele besiyadinga imisebenzi kanye lokudla. Umphathintambo wezempilakahle uphe isiqiniseko sokuba izinzalwane zeZimbabwe eziseChina zigcinwe kakuhle nguhulumende walelozwe kanye nabamele ilizwe khonale, njalo akula ngisho loyedwa wabo osethe watholakala elalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.